Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 18 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagweta akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Aba kwenza kwa kuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindelwa sephuya isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindelwa nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla lezanu PF lekhansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe uweDavos kweleSwitzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Ngumhlangano oqakatheke owamadaba ngoba osomabhizimusi baye bekhona, abakhokheli bamanye amazwe baye bekhona bekhangela ukuthi ngalo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagweta akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Joseph Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba beqotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubhahile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha nodindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa ukuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola bese kunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindelwa sephuya isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindelwa nini ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana belawo vele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni so akula muntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla lezanu PF lekansili yakobulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla okungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi i-Spring Cleaning Week ngeviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZANU-PF. Inkokheli yebandla leli ku-Green District ekhangelene lobulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uzulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
ZANU-PF is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillors and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do.
Inengi lithi ZANU-PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho ukhansela Mlandu Ncube uswela kakhulu okwenzakala kobulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU-PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana kodwa bengaqhubeka bebengalaleli hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi ZANU-PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sizenzekela ngoba lapha kuziphilela khona thina nje siwansebenzi impilo yami ngikhayele khona lapha engithengisela khona khona lapha sincede kakhulu ngoba kula lapha singaqonda khona thina. Nikola Pestembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama 2 rand ukuhamba toilet. Sine ndawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona apho bomakhelwane nathi sisebenza labo bala ama building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe councilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka? Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgqokweni siza kuya ngaphi? Nge lockdown sapho sasaferwa ngabantwana saku accepta ngoba kungumkhuhlane kathi sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngifanele isebenze
Tina
singorisa kubuyiphe imota zamabhini zotwalizi. Kufane basinike imota ezidwalizi babe city council.
Ari minyananga kulina.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo. So wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza kobulawayo uthi ibandla leZANU-PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU-PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injinga zala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-City Council isebenzise ama-policies ze-RP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolise lidorobho ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
Ikhansili yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo basebenzisa umthetho wokuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngimela 27 kobulawayo, ikhamera ngeza Jesus Banda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. EleZimbabwe limelwe ngabaphathintambo abathi umnumzana Mthuli Ncube wezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanyamazwe kunye lomphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizimusi bayebekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ngobona njengani ukungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba kumhlangano enhle ngaleyo. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale, kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eleZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosizakhe sokuthi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asila mali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagetsi ayasilela i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyokuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale, kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi siseve imali singayikhona.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olwezimsec lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ewuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacitshwa. lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga isikude. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi igqwetha elimela oyingunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibona ndinjani ngapho? Thina siyaphila ngapha. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu ilizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bayakhohlwa ukuthi iZANU PF lena iyo eyadubula abantu libalele emini kapha, yadubula abantu eHarare ngaloya nyaka, yaceda yona leyo iZANU PF yasifoma ikhomishini, imklante commission, ukuthi imklante commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi iyo na iZANU PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani. Yabanja kodwa benzanga lutho ngakho. Ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi. Imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishobashobe lingangoyise. Kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana. Wayengabandlululi umzilikazi, wayengathabaze ezansi abajonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphitikezana, amashona lamandebele sebayakhandawonye, sebathathana bazala ingane mazo kuthi hayi abanye babuyelele, abanye bebuyelele, angazi ukuthi lilandela uphi umthwakazi, ngoba umthwakazi kaNdaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngeqiniso kuba mude.
Good morning, livo kanjani ke mthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithintwa ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amaNdebele yithe sine problem kakhulu, amacembu akithi asiwafuni, abantu bakithi asiwafuni. Ukhulume kabanzi ke ngomama Makhuphe, ngathinteka kakhulu, ngacabanga ngathi ukuthi noma iproblem ikithi Mthwakazi. Umthwakazi uyathanda ukulandela emuva, umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu. Manje sisolana namashona, amashona abambene, amashona avotela iZANU PF, amashona azoyivotela futhi iTCCC. Kanti thina sikuphi njengomthwakazi? Vuka Mthwakazi, vuka, vuka Mthwakazi, vuka. Asikhulumeni sisenza Mthwakazi omuhle. Angithi ukuthi abantu bavotele ke amaqembu asesindebeleni kuphela, sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathatha izwe leZimbabwe alisuse lapho elikhona, uyihlazwe likhona, alise kwenye level lapho ezizakhona khona ukuthola imisebenzi lokondla ama-families wethu. Kodwa ke asiyekeni ukugxekana namanye ama-tribes. MaNdebele, vukani, vukani Mthwakazi, sibambaneni, sibe yinto yodwa, sisapotaneni njengomthwakazi. Siyabonga kakhulu.
Sanibonani njalo ku Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje sisangena phakathi komnyaka. Ayi, uyazi ma ngithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe, sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho, kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona e-South Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe. Kodwa yona ikhona. Lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota. Ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje sokuyindlela yokuthi kugcine kuthwe lockdown ukwenzela ukuthi kuvoteni laphana. Hawu, hawu, sonke siyazi ansithini. Nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapha emalangeni kuvota lizoza yabe ziqanze yakhuphuka li abantu bengasakwazi kuyikho uze sokuthiwa lockdown kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebe controller ukuthi livota kanje mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into leyo corona le e South Africa laphezu eqhayiqhamuke khona asikezwa kukhulunywa kukhulunywa nje kahle kuthiwa abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo osivakela kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni and leyo ndlela futhi sihle yaba indlela yokuthola ingena njalo lapha isilonda sesivuleka la isilonda sesivuneka impedo sokumela ingene phakathi kwesilonda isibolise konke so that unxase kusondela amalanga okuvota kuphelile ngicela linanzelele khonapho abantu abadala linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani
salibona bondlela zimhlophe ku studio 7 siyabulisa sisegoli kakhulu sikhulumela endawo yakithi yamathebeleland thina inzalo yethu iselupane siyacela nje ukuthi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asupporteni iMRP sifake amakhansela sifake amameya sifake noma yini esiyibona engasiza ukuze sigweme abantu basesishone ukuze bangagcwali kakhulu emathebeleland asivotele lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole le nkosi salokhu umnankosala ukuthi uKing Bulelane engene kodwa ke thina asiyoleni amalungelo ethu ukuthi until sise sibe le nkosi so siyabonga kakhulu sicela ivotele iMRP imthwakazi Republic Party lindluzele umlayezo lo kakhulu kontu ngamile ludlulise ithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho ku studio 7 abakithi siyabonga kakhulu mina ngizolela uPane eSimphole eKabela singuNdlovu siyabonga
vukani bantu bakithi vukani bathwakazi vukani okhulumayo uPG engicelayo kini bontu ngamile inkomo ngicela lidlulise lo umlayezo kubantu bakithi ave lokho nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi beloku belandela la abantu baseMpumalanga kungani siyani khuza abantu bakithi sokungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje livusela amashona ene yini eliyenza ukuthi ne amashona esibhele kuyibanga sicela liphume entweni zamashona abantu bakithi 3+C yini 3+C kini kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe simnyama hlakaniphani isizwe simnyama le nto le basihanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe lombuso ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele kungokwenu kambe sibili ungathatha enye indoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho kusasa maso uzala amahlonga andle ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi bantu bakuhlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona
sanibonani mahlabe zulu balaleli konke nabasakazi be studio 7 umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lapha lisha kodwa elikhulu esigabeni sakusu kwelase Plumtree ukhanyani Ncube yazi ngizindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona iNdebele ingazi ukuthi uNdebele ubani nje uNdebele bebanengangaka egxeka abantu abasola obelieve gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba bantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayinganihlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha le so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo ezirayidi angibonge amen kuleyo ndawo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe lemelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le The House osekusenziwa ngabebandla lama-Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama-Democrats lalikhokhela amadale womabili ele The House lele Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukalwezi ama-Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho wemelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yatshintsha. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni, ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo ba. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho, kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine, ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu. Nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela, intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke, ipetrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela ipetrol sekukhwela yonke into, kungakhwela idiesel kukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe lemelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokho, bathi hayi, athi lokhuyana bathi hayi njengalokho. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu khona kuye, ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe Kuqolo ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngeza izolo sikhangele zalamhlanje amagqwetha kwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwebandla lezano PF leCouncil yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.